one, two, testing. Lingali chonanjani testing. Lingali chonanjani zulugandaba. Setibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami uChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sihlaziya udaba lwama DNA.
Ungabona sokudingwa odini sokulengxabano ingxabano anti kayiso wakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangu wesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye bese sithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA. iDNA ifike ithi umntwana kaso wakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nankuyana laphana iDNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntana wakho angithi kudilika komuzi phela iDNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kungakuyukuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona kwe DNA esintwini intwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona uya kubo DNA labo kutsho ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babe balekela khona lokhu lanxa babe ngabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ugcina nje ukuthula lemizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lomntwana njengoba ngisitsho ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele uzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lumntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalichumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni khona lokho ngokubona kwakho
lokho kulukhona kunzima isindaba pendula sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalichumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana ikufa kwelizwe phela khona lokho ikufa fi kwelizwe kutsho ukuthi akusela mtshato phela sokungumasihlalisane sokusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo weza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngitho le ngxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa phakathi kwabantu abalichumi kutsho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
lowo bekungumnumzana Thande Nkosintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelalo.